Intengo yegazi yehliswe ivela phezu kwekhulu lamadola i-$135 isiya kukhulu i-$100 ezibhedlela zikahulumende, kwathi ezibhedlela ezizimeleyo yaya kukhulu lamashumi amabili i-$120 livela phezu kwekhulu lengxenye i-$161. Lokhu kuza ngesikhathi sokube lokukhonona kakhulu uZulu ethi uhulumende ahlawulele ingxenye ngoba intengo yegazi isiphezulu kakhulu okwenza iningi kuZulu lingenelisi ukulithola lalapho lisengozini enkulu. Lolu daba lokuthengisela izigulane igazi luvele luvusa ukungezwani emphakathini, iningi lingazwisisi ukuthi vele kungani lithengiswa ngemva kokutholakala kungela mbadalo kulabo abazinikelayo ukupha igazi. Isakhamuzi unkosazana Precious Mudenge uthi lanxa ukwehliswa kwentengo lokhu kuncomeka, intengo le ilokhu iphezulu kakhulu nxa kukhangelwa umomo wezenotho eZimbabwe lapho iningi elehluleka khona ukuthenga isinkwa. Kodwa lokhu
ukwehliswa kwegazi nguhulumende ukuthi iphayinti isuye $135 isiya $100, ngilokhu ngikubona ngani abantu abaningi abadinga igazi abafinyeleli ngoba leyo mali kabalayo ukuthi benelise ukuthi bathenge igazi lokuthi bayengezelelwe. Ngibona ngani uhulumende kumele akhangele labantu abampofu ukuthi igazi leli likwanisa ukuthi litholakale emuntwini wonke oseZimbabwe, hatshi ukuthi litholakale kulapho abalemali kuphela.
Osakhulayo uAmanda Ndlovu opha igazi uthi leli linyathelo elihle lokuthi intengo yehliswe ukuze iningi kuZulu lifinyelele ngoba livele lithengiselwani igazi bona belipha mahala.
Nambonani ukuthi akukho right ukuthi babathengise igazi cause bona nxa belithatha ebantwini balithatha mahala, abantu balinika mahala, so akukho right ukuthi bona base belithengisa. I don't think kufair ukuthi umuntu nxa esedinga igazi yena wawadonate aliswele because ingxaki yabe ngelamali vele ama-circumstances ankhona abe ngamnika i-chance naleyo ukuthi akwanise ukuthola imali yankhona yokuthenga igazi, so kuyabe kungekho fair ngoba yena wakwanika igazi before.
Umongikazi unkosikazi Progress Dube uthi liqiniso ukuthi kulezigulane ezibhubha ngenxa yokwehlulwa yintengo yegazi ephezulu. Kukhona abangakwenza bona ezibhedlela kodwa uthi lapho sokudingakala igazi labo basuke baphelelwe ngamasu ngoba bangeke balithole kweyinye indawo ngaphandle kwe-National Blood Services Zimbabwe lapho elithengiswa khona.
Igazi liyadura kakhulu ngoba laba abalilungisayo babe belitshela ukuthi izinto zakhona abazisebenzisayo ukuthi balihlole ukuthi baze balilungise lifanele ukuthi lingene emzimbeni womuntu. Izinto zakhona ziyadura, so labo bagcina sebesithi nxa sebelithengisa balithengise ngentengo ephezulu. Khangelela ukuthi mhlawumbe uhulumende angenelise ukuthi abantu bathole igazi, mhlawumbe uhulumende ingenele ikwanise ukuthi bephulele intengo yona leyo yegazi ngoba lapho kuyabe sokusitsho impilo yomuntu.
Kusenjalo lihlanganiso ye-NBSZ ithi yaqala umkhankaso wokudinga igazi kusukela ngolwesithathu kusiya ekupheleni kukazibandlela. Kuyabe kukhangelwe abatsha kumkhankaso we-Pledge 25 lapho abatsha abakhuthazwa ukupha igazi izikhathi ezingamashumi amabili lanhlanu bengakabili iminyaka engamashumi amathathu. Umnumzana Sifundo Ngwenya owenhlanganiso le koBulawayo uthi bayaqhubeka bekhankasa kabanzi bezama ukukhuthaza uZulu ukuthi azephathisa ekupheni igazi. Lanxa besebenzelana kakhulu labasakhulayo uthi bakhankasela ukuthi abadala labo baphe igazi njengoba nje izikolo zivalwa ikakhulu labo abalohlobo lwe-type O. Okwakhathesi uthi abantu bapha igazi ngendlela encumekayo okokuthi bakhangelele ukuba lelaneleyo eziphaleni zabo ngesikhathi sekhefu lekhisimusi.
Abasakhulayo ntanga yibo banikeza kakhulu igazi kulabadala, kanti-ke nabadala labo sebeselelisa ukuthi baphakamele phezulu ekutheni banikeze igazi. Phala zegazi-ke, hhayi, igazi likhona lenele ukuthi lisize umphakathi. Labantu bayapha ngesihle sibili igazi lelana eliphiwa ngesihle kungela mbadalo ungakhokhelwa lutho.
UmaNdlovu uqhubeke esithi kuyadingeka imikhankaso ezanika abantu ulwazi ngokuqakatheka kokupha igazi njalo ikhuthaze labo abathandabuzayo ngoba ziningi izizathu ezenza uZulu esavele khatshana lapho kukhulunywa ngokupha igazi.
Njengoba izikhathi zekhisimusi sezifikile, kujalo kwenzakala ama-accidents amaningi lapha emgwaqweni and kuyabe kudingakala igazi eliningi lokuthi lincede bona laba bantu. Kodwa abantu abaningi abadonate igazi and igazi selishoda ezibhedlela lapho abantu abasancedakali. Abantu abajayelanga ukuhamba ukuthi bayedonate igazi ngoba abantu abaningi vela bawazi ama-procedures angkhona, abawazi ukuthi kumele bayenzeni, kumele baye ngaphi. Abantu abaningi futhi babengafuni ukuthi babekwazi i-status sabo njengoba igazi langkhona labe lizathestwa enxenye abakwa ababekwazi ukuthi ba-HIV or babeyesaba ukuthi babekwazi.
Uhlobo lwegazi i-type O liqhakatheke kakhulu ngoba lilakho ukunikwa yiloba bani kungakhathalekile ukuthi yena elakhe igazi ngumhlobo bani. Ezinye inhlobo zegazi ezivalisa u-A, u-B lo-AB zinikwa kuphela labo abalalolo hlobo lwegazi. Umkhankaso lo oqala ngolwesithathu kusiya ekupheleni kukazibandlela uphathwa ngaphansi kwendikimba ethi Blood Connects Us All. Kukhangelelwe ukuthola igazi elingaphezu kwama-unit azinkulungwane eziyisithupha, i-6690. Ngimbele i-Studio 7, ngingunothando Spanda.